VOA Ndebele.
Lingalibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingaba inkotho na?
Abarejista khona ukuthi izethekeli zilabe khona lalaba abalezindawo ezithengisa ukudla, yibo singathi-ke sebazalahlekela sebeluyiphelele independence dayna be baluyiphelela-ke lokuvula kwe-trade fair. So balahlekelwe sibili, kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa, abanye besikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, ama-church amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika uMnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba uMnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela esetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na, kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwele Bhilithane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. Ele Zimbabwe belithumezela igazi kwele South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli. Kwaze kwathi ngenyanga kaZibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala ele gcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane seleBhilithane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi eleMelika lithi aliyifuni indlela esetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswe umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olweMelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacathengelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu. Owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyakwamukela khona lokho ebezasiphathela i-corona abantu abazabuya-ke lapha-ke kobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo-ke nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke ke belanda independence bebezabuya le-corona bevela ezindaweni zabo. Sithi thina hhayi kube linyathelo eliqondelele nalelo ukuthi kukhansile lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu, abaningi bese beqalisile ukulungisela izitende zabo e-trade fair, abanye bese beqalisile-ke ukoda impahla abazazitshengisa i-trade fair. Konke lokho-ke akusasebenzi ukuthi imali yasebe ilahlileke hayi asoze bayisebenzisa ngoba itrips ingasoze ibe khona kodwa ke ngoba uma ukhona iqiniswe ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akulamithi kabe nelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi-ke hhayi kumiswe-ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trapfele ngoba kuzavela abantu-ke abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa iy'mpahla zabo bevela emazweni akhatshana sinanzelele-ke amazwe e-asia abanjengabo-china yibo vele bese bebukisa kakhulu ke-zimbabwe yibo ilive njalo kudabuka khona-ke corona leyo mbona ngani hhayi inyathelelele liqondile sibi
umkhosi we-independence celebrations
Yeah, I'm called independent. You know, I'm the one that's lava valendao ye, lava rentisa corner, which is a tegel is la de corner, the lava valendao ye, tegisa wusha. You must not see a sevaza la shayena, you do it in a independence day, and a day, but do it like a woof, like a church say. So, while I say the city, what I want to say, man, the person is cut to nothingness, I wish it was the LAP. Ngayithola leyo mali kodwa ke kube lokulahlekela ke izimpilo kwabantu abaningi ngobulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi ke zimisele zonhlelo lancane sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa ke hayi ukuthi zimisele inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuningi athe kuze nqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
Asingeke simtshayele ithombe vele lokungekho okunye abokumele akwenze kumba kutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine sekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyosalileso kubona okuqalisa eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imputhano yabantu abaningi laye-ke wasesithi ngcono akope kuyangene khona lapho
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu usomabhizimusi wakobulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium waves, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, iZITF, kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele licutshelwe kobulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kuningi okusamele kwenziwe ukwenqabela umkhuhlane lo wona osusabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye besikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, ama-church amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sebelimbona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano yinto enhle eqondileyo.
Selizakhonza njani pho? Liza luphatha njani lolu daba?
kwazi ukuthi amabandla amaningi yebo kamba abantu abalapho kumakhaya okhukhwini abaningi kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp futhi kubo ama-SMS labo abakhona kulabo makhaya okhukhwini ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo aba balutshwane kodwa ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhaya okhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyingobuningi babantu kuya ngenhliziyo yomuntu ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lonkulunkulu wakhe ngakho mbone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zonalezi bekhuthaza nalaba abanelisayo ngabomakhala ekhukhwini njengoba ngisitsho njengoba sisenza nje okwakhathesi
amanyathelo kahulumende la libona sanela yini lingathi ayasivikela isizwe
kangazi ukuthi angenela yini njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasishaya kanti njalo abanye bethibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela kusabalala komkhuhlane lo lapho kuba nzima kakhulu nkomo bana uhulumende wake ukuthi akhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi ingxa yabantu bangavikeleka kodwa hhayi asiboni yebo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu benzele okulalokhu kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engxevele sekungenile ngoba lo lwazi lolutshwane obasebantwini uzawuzothwaye omunye impilo wobulawayo omunye efolosi omunye eharare kwaze kwaqedakala yena usephongulandela ngombono wami okwenziwa ngamanye amazwe labomakhelwane leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona kodwa-ke uhulumende wakithi kube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka into njengezambatho zokugqoka lalokho okufaka emakhaleni lani lani kambe kuza kuba khona yini ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane kumele kwenziwe indlela yokwenqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona hayi lapho kulukhona bonalo ukuthi uphuzaphuzile
lo ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni lePlumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murwira ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongezwa kuhle emzimbeni usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kulilayezelo elithumezela lona ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lenzeke imilayezelo yenu ibe mfitshane ingaze abamide njalo lingathuki likhulume kuhle sikhulume lisakha. Siyabonga.
Z Zali banani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kogoma kwama village kondolwani ward 9 bakhulela Plumtree wililima west. Ya ngiyazizwa indaba ezikhulunywa lapha uyinto ubalulekile udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye ukuthi udriver ebeseqala ukuhamba enika abantu amatshintshi ebalana lamatshintshi khonoko kudala ingozi kakhulu isikhathi esiningi uthola udriver sebhikisana lo muntu ogibela iteksi. Hhayi mina uwindi ngathi awuluright ngibuye futhi ngithi umama lwana okhuluma izolo laphana i-coronavirus isijeziso samazwe aphetsheya o-America. Hayi umama lo uyehlisa isikhundla sabo isithunzi sabomama ngoba kafanelanga akhulume kanjani. Yiko lapho besuke umama betiko laba bathathelwa phansi. Afanelanga umama lo mpela akalunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa hayi umama lo hayi ayengakhulumi kanjalo siyaxolisa mpela hayi uma ngikhulume kabi kodwa hayi ungani mina mbonani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi basakazi linjani ntungamile inkomo sithandekile Chris Gande ayi thina siyaphila mani thina siyaphila eyi sithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane wecoronavirus lo eyi hayi khona kathi na vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina street eChina bona babedlela nomalulwane kambe bengadla izinana kazani into ezingadliwa bheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane kathesi uhlasela leveni lombani. Hayi bantu bakethi yazi laba abantu asazi ukuthi kathi ngabantu abanjani mani bengela nto wakuqala ngakatshana le but okwamanje sokhona abosulunguzile i-Africa khona. Eyi ngithanda futhi ukubuya mphawula lo mbuthiwa mkhothi mchunguri mbuthiwa mbani mama lo mani eyazini okokucabanga ingqabe kosicabangela kwesinye isikhathi engatheni ama esidle esutha le moli yakhe elo sizo lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe ekompuluzela abantwana bezimbabwe ngiyithi thina abantwana bezimbabwe esakufaka kwesinye siyani isikhundla namhlanje sithi i-America bufaithi bathezwa ngobafakele izimbabwe kwimi-sanction ebeko ekukhula mani engumuntu omdala mani ebeko ekukhula ngibe sengicela la kuyena lo bathi ngupresident umnangagwa siyazi ukuthi ngo-aprili kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokuthina kuthiwa kuyavuthwana sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane khanye nganawelapheki singaphela ezimbabwe lo okhulumayo ngolupahla phansi khona le ndaweni yasemagosini but okwamanje ngisehabron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi be-Studio 7 ngida unkulunkulu engangenela mani iZimbabwe iphephe lamanye amazwe unkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 linjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Live Talk bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-adopta i-Rand yilo ebelizosiza ukwenzela ukuthi abantu iZimbabwe ivuke phakathi. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi abanye bathenga ngama-US dollar uyabona ukuthi bacabanisa abantu abantwana bomuntu ekhaya eliwa. So manje inkinga yokuthi abantu bezano ba-proud nento abangenayo awufanele ukuthi nje izane ungayibona ukuthi siyehlulekile icele i-South Africa ukuthi hhayi South Africa sicela usiphe irandi lakho usifundise lokhu ubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu amen.
Njani balaleli abahle baka-Studio 7 abasebenzi abahle baka-Studio 7 themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngasemelika ye lo okhulumayo nomntwana enhlabathi bagwena ukhuluma naye esejoni osenhliziyweni hamba kithi mina engukhuluma maya njalo engikushoyo enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abasezimbabwe ngaserosisa kakhulu abangamthakazi bengangivumela lize lakithi bakithi mambhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambile. Ngabe kuthiwa kithi kunogavenment laphana kungenamadzotsi labona khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi benzaimkuba eshiyeneyo ngoba labona abantu okuthiwa yigavenment mina ngibabona nje beyisigila mkhulu. Ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngami ehlangane nje bekeke khulumisane nama-opposition party wonke kakhulu i-opposition eyopoza ngokuqinileyo efana naleyo abathi-MPC. ngihlale ngena kuthakazi nabo zapho ngihlale phansi ngiyakudala ya njengamadoda yabona amadoda amawuta kusemakhaya njengoba nje lesitho sakithi siyakusho phela ukuthi asokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana ngithi nje ezimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi into enzayo into ekhona yokuthi basebenzele esikhwameni sabo yikho mina bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane indaba behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizela ukuthi ntoni basekhuluma ngesisebenzini sikhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma beqamba unankava ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni papa noma ihambi siya kuphi kuthiwa kunani kunani siyikhuluma ukuthi hayi icela ama-investors wabe azo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu kuFacebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Okwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kwele Melika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe le Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezibalisa iFlorida, iIllinois leArizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni leTexas ngapha kwele Melika.
Hayi kuloko nje mina ngokubona kwami sekuyikuphongwenza okukaBernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinda afe futhi ngoba angithi siye sakhuluma ngaye laphana. Sesingathi siyasabela ukuthi akakuphela lutho azaphinda lwenze besiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-democracy esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe, angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yinominee yama-democrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane lo Trump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi uTrump ule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden ngaso kufika lapha. Khona okokungumkhuhlane kumthayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade esakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo nelo khadi le-economy zelikhanya selikhade selingaphansi esikhwameni, ya kangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokheli lize lelalikhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta presidential lomuntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abesenqoba lanxa ezathethiswa lobathiweni mbathiweni kodwa ukuza kwehlula khonapho phambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezofanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi, kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota ukubhobhajo.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Mnandi ingoma kaMaster KG Jerusalem isidlulela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa ke kuFacebook hatshi asisadibani njalo kunsukwana ezilandelayo siyaba sidibana nje emoyeni eredweni hayi siyati. ngixolisa kakhulu ngalokho kodwa ke ye indaba zizaqhubeka lizizwa khonapho emsakazweni wenu we Studio 7 libe losuku oluhle igama ngu Chris Gandhi.